umele wethu ukhanya into zenombolo vele zikhangathi lobutsotsi phakathi ngoba amaChina lawo akhalakhala esithi uncedo lwabo lohlekelo lwabo alubhalwanga kuhle. Akusathembisi ukuthi iy'nombolo zonke esihlala sizizwa esizizwayo yabona le ntengo yemali inflation bathi khona kayisakhulunywa izakhulunywa ngomnyaka ozayo kanti nguhulumende onjani ohlala esenzo ezokufihla usho ukuthi nguhulumende obulobugqili olobudlwangudlwangu olobutsotsi hhathi akulunganga izinto kazenzi ngendlela elungileyo.
Kodwa wena ubona ngazani kwenziwa kwini ngwenya ukuthi babike imali engasiyo?
Phela phela ngesikhiwa sithi khona i-inefficient kungazi umsebenzi angiboni ukuthi yena nxa kusho ukuthi iy'mali zakhona nxa zizakala ezindaweni ezithiyeneyo kanti zifikele endaweni yodwa ngaye iy'mali lezi zifikele esiphaleni sikahulumente esisodwa ngaye amanombolo akhona kaphambaniseki kutho ukuthi kule ndlela eziningi ezifika ngazo imali yakhona abangakwazi ukuthi bazibaleka kuhle zikungazi umsebenzi yikho ilizwe lethu likhanya livuza likhula lilimele.
Kodwa ngenxa uhulumende engalungisa khonokho kuyabe kusithoni kuyabe kungasizokumnyanga sohulumende wezimbabwe
phela sisitsho ngokuthi nxa phela umuntu elenhloni abanye phela abantu abanahloni